kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Kustudio 7 linjani? Sibona nje ukuhlukunyezwa yiyo le corona le kumbizo phela nini. Manje kudala sasuka ekhaya lapha sakwazi ukuthi kumbe singakwanisa ukuthi sihambe siyofika ekhaya. Hey, abantwana bayakhala khona ngale ngendlala, akulanto edliwayo. Ungazi ukuthi kula amanye amazwe kungcono mpela lanxa kule lockdown, kodwa opresident bakhona bakwazi ukuthi bencedise abantu babo. Hayi, thina lokho esikubona eZimbabwe lokho ukuthi i-president izehluleka nje lokuthi incedise abantu, ngisho khona kakhulu ngapha esiNdebeleni vele. Hayi, into esiyikhangeleyo nje ukuthi siyabandlululwa nje. Hayi, imudube.
Ya, sanibonani, sanibonani lonke abalaleli be-Studio 7. Ngithi nami ngicele nje lolu sizo nje ngabe abeyothi bangazosisiza lapha esigabeni sakithi. Sisegobhe thina into zanobosanitiza namamaski lawo okwezi ukuvala imilomo namakhala asila asiwatholi. Okuthi nje leli gciwane uma lingasifumana lapha angeke lize lisishiye siphilile, lizosichitha sonke. Ende nendlala asina kuthole sekwenza esithole lutho, yindlala nje kuphela, indlala kuphela, kunzima, kunzima, asina icho kuphilisa ngakwenza.
Basakazi be-Studio 7, lo okhulumayo ngubheki. Ngisuka endaweni yasehojeni ngokuzalwa. Yine sami isicelo, bengicela ukubuza ukuthi kanti indaba ohulumende lo wethu lo wezanuphefu lo, kambe ngathi ebona kulo bunzima obungaka obe-COVID-19, kube ukuthi kulabatshontshwayo, abatshaywayo, kulokuthi kulishwane legcikwane le-COVID-19 kodwa abantu bayatshontshwa, kube sokuthula ongalandaba zalutho nje. Siyakuzwa lokhu kukhulunywaye ukuthi kuthe kwathi laba abatshontshwayo-ke bona-ke kumenga. Yikho sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani. Kabami uhulumende kami wokutshontsha abantu, alwisane legciwane le-COVID-19, ngoba hheyi leli gciwane le-COVID-19 linzima, seliqeda umhlaba wonke, umhlaba wonke jikelele, kodwa uhulumende weZimbabwe kabambani uyalo. Lokhu isicelo ukuthi uhulumende kahloniphe amalungelo oluntu. Hhayi kulo, ngiyabonga. Ngikhuluma endaweni yaseBotswana eTonwood.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngabe linjani? Siyajabula ngabe uhlelo izindaba elisethulela zona okwemihla ngemihla. Ngicela lidlulise lo umlayezo wami oqakatheke kakhulu kule ndaba eyizwe eyenzakalayo ekhaya koBulawayo. Kulamakhumbi asuka ebusuku esiyachitha abadala from town to ekhaya. Kambe kuyabe kuyinto esebenzayo yini leyo, khona uhulumende evale ilizwe ukuthi enqabele umkhuhlane, kodwa kulabantu abathutha abantu ngobusuku. Amakhumbi lawa asuka koBulawayo esiya koBokanamishini, koBosikhoboko, seBhumani. Cela abezomthetho beqinise ukubona ukuthi imota lezi ziyabotshwa, ikakhulu imota eziyabe siya koBokanamishini ezaphansi khona le koBosikhoboko. Bebona ukuthi bangazibamba kanjani lezi mota, ngoba kubuhlungu ukuthi zibe zithatha abantu zibacupha koBulawayo zibasa ekhaya. Mhlawumbe babe belalo umkhuhlane othelelwanayo. Ibuhlungu othandekayo lindaba. Mina ngikhuluma ngiseBotswana, ngeke ngiziqambe ibizo lami, kodwa yinto eyenzakalayo. Ngicela basakazi bakwa-Studio 7 ukuze indaba le ihambe kahle, lithinte usomabhizinisi wakoBulawayo u-Abednego Bhebhe, naye nxa esizwa lindaba izindawo ozaziyo ezama ukuthi encede abadala, kumbe ingabe lithinte ubaThabile onguye omele i-Studio 7 koBulawayo ukuthi litshela amapholisa ukuthi kulabantu abagangayo ebusuku abathutha abantu from Bulawayo to makhaya, bazasicedela abazali abantu abethu. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani bantu be Studio 7. Nithi thina silesikhalazo kwela kithi ngaphe St Joseph. Asila madamu, hayi sithele nzima, siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa uduwo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala, indlala, indlala. Yebo ye, siyakuzwa kwendlala. Kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke. Sayisigebhela amadamu kukanye ubuvila bethu. Silime imbhida lathi singabi sikhala sithi uhulumende. Sikhanye kusiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, silime imbhida itamatisi. Ma ulimile imbhida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthola ukudla, ngoba ungathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakufiki. Sizabe silokhu simsola simsola, sasincede ngamadamu njalo amanye sagqibeleka asabamba amanzi noma ekhona, ngoba ngamadamu akudala kusabusa amakhiwa. Khathesi kulokho kwabusa umbuso kazibuse, akula ijini damu esakhe salibona ligejwa. Njalo le ngatsha zikahulumende lezi ezizwe ezihambisa izikhalazo azifikisi, abakhulumi labantu tu. Maso kufikile, sicela ukuthi uhulumende alandelele ukuthi uMP wakhe kumbe umkhansilo kumphe lokhu gebhe ngaphi ebe labakhulu babo nabo bantu abalandelelayo ukuthi kubonakale ukuthi kuyafika ngempela ngempela kusetshenziwe yini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abazithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.